Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga likuvuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafundi boBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobuningi, njalo labo abaye bayibhalisela bazaphiwa amawoso amahhala kusasa.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country.
Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi.
Kwenziwe ngabantu be-Brandes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho lifike lingene le ekamerweni lakho lithathe imali yakho liyibale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka.
I-Council yakoBulawayo ithi labo ababethengisela isitaladeni sika-6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kulindawo.
Nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sogatsha lwabatshutshisi umnumzana Tawanda Zwekare uthi umkhokheli wenhlanganiso yabembi begolide unkosazana Henrietta Rushwaya kalacala lokuzama ukususa igolide elizweni ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eHarare ezama ukuphuma elizweni legolide elilesisindo esingama-KG ayisithupha, wavalelwa esitokisini okwamalanga ambalwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com libika ukuba wayengumphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service unkosikazi Prisca Mufumira, laye owayesitheteswa icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $95 million kalacala ngoba kungelabufakazi bokuthi wephula umthetho. Ngomvulo, icala elalisetheswa omela isigaba seGogwe neMbuziya umnumzana Justice Mayor waJejena elokuchaphaza imali eyizigidi ezinhlanu $5 million lilahlelwe katshana ngoba kuthiwa akula bufakazi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho, abafundi boBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobuningi, njalo labo abayabe bebhalisile bazaphiwa amawoso amahhala kusasa. Lolu hlelo luqale mhla ziku-6. Abaqoqi balolu hlelo bathi abasakhulayo kumele baye ema-ofisini eZimbabwe Electoral Commission iZEC elizweni lonke jikelele bayibhalisela ukuze benelise ukuvota kukhetho umongameli Emmerson Mnangagwa athi lulakho kwenziwa ngoNtulikazi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo engumkhokheli wabafundi umnumzana Bruce Moyo.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So lo umhlelo esiwenzayo nje njengabafundi ukuthi sinqonqoselane ukuthi lati sibhalise ukuvota sibe wazi ukuthi lati siyavota because ekuvoteni yikapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka ekusaseni lethu, esizifisa ukuthi ngalo kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukukwanisika only nxa sesivotile because ekuvoteni yikho lapho esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngumember of parliament, kungaba ngukansela, kungaba nguminister nje or education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So xa abafundi benikela ukuvota bona sithi yibo abakhokheli nje abelizwe leli kusasa. Yeni kutsho ukuthi nje asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So sibuthi no, isikhathi eside nje abadala bebengani bayasekelela, bebengani abasihlanganisi, abasikhuthizela ukuthi lathi sibe part of the initiative of deciding what has to be done in our country. Esibuthi no, mani siqoqane thina sodwa njengabafundi abancane, si-identify okulemit elizweni lethu. So esikwenzayo nje sihamba province by province, town by town, city by city, siqoqana nje sikhuthuzele abafundi ukuthi labo beregiste ukuvota, betholakale labo bevota, bevotele umuntu okwazi uzamelela ama-interest awo, bevotele umuntu abakwazi labo ukuthi kusasa xa sikhuma ngento zemfundo, xa sikhuma nge-education in Zimbabwe, xa sikhuluma nge-quality of education in Zimbabwe, sikhuluma ngomuntu esabe simvotele, sikhuluma ngomuntu esabe lathi simthembe ukuthi uzadiliva. So what you are doing, we are just reclaiming our spaces, the young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kujatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokhu kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle kobulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10 iprogram le is specifically meant for abafundi abakobulawayo. This is just the start. But I see between a large for the deadline. It's about to come with the clean up of Paris again, or what is our day, change a law or more than Avam Funa. So, Sibitina is just a start program, a rule on there. So, why is it about smarter now? Palisable water is a Hamut, that is here, Tabula Tiyama. There was that generation at Le Ama, Wabatin Ama 2K, but Tanga Indeji, Esta Wilisuma, Esta Wita Inamayao, Esta Wita, the Apechat. So sithina ukuthi size sibamotivate, sibaattracte, sithi no, mina ningabhalisa ukuvota then sahambe okuyenzani, okuyawosha inyama nje sikhulume nje si-socialize, siyazani njengabantu abakhulayo. But thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening ne-Friday khonapho kobulawayo o-2 sizathola thina abantu from different institutions ezikole lapho abafundela khona, sibahambisa-ke lapho e-Electoral Commission offices.
Hello-ke ngumnumzana Bruce Moyo ongomunye wabaqoqa uhlelo lokukhuthaza abafundi ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kobulawayo. Lokhe sikudaba lwezokhetho, inhlanganiso yakwelebhilitane e-Sub-Strategy yethule impumela yophenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungaqutshwa kathesi. Lolu phenyo luthi uChamisa enganqoba uMnangagwa ngamavoti ayisilinganiso sokuhlanu lantathu ekhulwini i-13%. Kodwa abanye bayazibuza ukuthi lolu phenyo lungaba luliqiniso na nxa kukhangelwa inhlanganiso eyaqhuba lolu phenyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, sibonile imphumela yophenyo olwenziwe ngabantu beBrentes Foundation, kodwa ngithanda ukuthi ngihle ngingachayi injamfihla umphini, ngihle ngithi mina okwenziwe ngabantu beBrentes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho, livike lingene le eCameroon lakho lithatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka abantu beBrandes Foundation iBrandes Foundation uCraig lowo oyikhokhelayo usebenzela uJonathan Oppenheimer o abantu abakwazi kunokubapho ngulalela balandile konke okuchiwoyo ngoba abantu bathanda ukutshelwa abafuna ukukuzwa kodwa ke mina ngizakhuluma abangafuni ukukuzwa kodwa kuyikho kuliqiniso uJonathan Oppenheimer ngumtakaniki Oppenheimer uNicky Oppenheimer onguye ngumnikazi abakwaziyo oyiplus leDepshan leli liseshangani leli elilezembuwayo ezinenga kakhulu angafuni ukukhona ukuthi kufike khona ukuqhubela umuntu oligxobayo phakathi khona phana ungangena lapha uyadutshulwa uSisi John Rhodes wegeneration yethu uNicky Oppenheimer uyaziwa ngokuthi nguye okontrola ezombusazwe eSouth Africa yibo labo Rupert abakontrola ezombusazwe eZambia sibonile bencedisa okungosulose ngomongameli ukuthi okhona kadesi uHichilema ukuthi anqobe kukhetho olwenziwayo wanqoba umnumzane Edgar Lungu yibo futhi abalesandla esemfene ekungahlalisekini instability eyenzakalayo emazweni amaningi aseAfrika ngoba uNicky Oppenheimer nguSisi John Rhodes wegeneration yethu ufuqhuba iagenda yamangisi lama-American imperialism neo-colonialism and subjugation asikuthembi ngoba uvele ulisela so iBrandes Foundation yinhlanganiso yezigangi ezibangela iDC ama instability emazweni aseAfrika ekulwela inkululeko yelizwe ukuze sizikhiphe ezandleni zabacindezeli abahuquluzi izihwaba ezinjengo Nicky Oppenheimer onguye ke osponsor inhlanganiso leyi eBrandes Foundation angeke savume ukuthi sitshewe lisela ukuthi imali yethu isibaliwe ingakanani
lolu phenyo luyaveza njalo ukubana kulabantu abaningi kakhulu asebesithi abayethembi iZANU PF uyavumelana lakho yini lokho
sikhuluma ke ngesingakuthi from an academic point of view uchwayisiso lolu abasitshele ukuthi isample yakhona abayi-interviewileyo abantu abababuzileyo besenza lolu khetho ngobani basebenzise what method what methodology njalo bebeyicupha ngapi abantu laba babengabantu akade bephendula besebenzisa platform bani ngoba kulesi kungenzeka ukuthi kade bevele bezibuzela abantu abagcwele ku-social media iningi labo ngabantu abagcwele emazweni asediaspora abathanda umnumzana uChamisa bebevele bahambe nje esigodlo sikaChamisa babuza abantu bakaChamisa so obviously abantu bakaChamisa bazabatshela khona ukuthi abafuna ukukuzwa kabazange sibabone bebuya kithi lapha emadorobheni kumbe besiye emakhaya besiyakwenza lolu gcwayisiso so abakwenzileyo asilaqiniso lesample yabo asilaqiniso lesample size yabo asilaqiniso lemethodology abayisebenzisileyo sibona sokuthiwa ngumphumela osukhona asikwazi ukuthi bebekwenza bengapi
Hello ke ngumnumzana Angliston Sivanda sixoxela ye esecingweni ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
iKhansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kule indawo kungakhiwa lapho abazathengisela khona ama vending bays yikampani ye Terracotta ekhangelelwe ukwakha ivinkili le shopping center kulindawo inkampani le ilokhe ingakakhi leli vinkili kusukela ngomnyaka ka 2015 ize ithole imvumo njalo iCouncil yathi abathengisayo bengasungula umsebenzi bengameleli ukuthi kuze kwakhiwe embikweni owethulwe izolo unobhala waleli dolobho umnumzana Christopher Dube uthe labo ababhalisa emahofisini eCouncil eDartmoor bazathola indawo zokuthengisela zingasala Unkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu linyathelo elihle njalo yikho abakuvumelana lekhansili futhi bazabangela ukuthi inziki yedolobho ingaqokozeli njengoba kuzasuswa abantu abedlula inkulungwane eyodwa.
So njoba naso kunabantu abaningi asebeku informal sector amabhizi maningi ngokutsho kwabo nangeplan yabo abantu abakhitshayo ngokwazi kwami bayizi 600 and something veni amabhizi terracotta yathi 1100 so kusho ukuthi kuzasala enye indawo bese befaka ke bona laba abarejistile abaku waiting list so kufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi abasoze beyeneli kodwa ngendlela esi kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakoBulawayo njalo abaningi bangikhona abanye yibo bona labo abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe then kube sokubonwa-ke abaseleyo ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizaba lilutshwane as expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengako ezesali okungasahambiwe amajobu so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabalala bengena phakathi etown so imuvu le hhayi yiyo sibile savumelana nayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngiba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngobani so vele indlela yangkhona isithi council ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutshenisenayo nge-transparent ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kuma-bay zona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetables besokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokho i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba sinezindawo eziningi ezithiyeneyo for example sikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozungeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzungeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafa yasuthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi niphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike atleast bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi abantu kabahambe beregister dark more kwezokuthi bephiwe izindawo bebe ku-waiting list kasoze kwenze yedwa sizabuya thina njengoBulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelane njengama-associations akhona.
Lo ke ngunkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa okule Equatorial Guinea usencome umkhokheli walelo lizwe uMongameli Theodoro Obiang Nguema Mbasako ngokusungula inhlelo zokuthuthukisa lelo lizwe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amabhasi abakade ethwala abantu ngokungekho emthethweni duzane leCentenary Park sebesukile baya kwenye njalo indawo engekho emthethweni duze lesikolo se-Evelyn ku-4th Street. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lonke basakazi lishani konapho ya ngicela ukungena ehlelweni tonga khande ngicela like lisenzele kanje cela like lidiga amanamba kwababa lo kuthiwa ngumacharles ophethe kwezemfundo enkaya imbuze uba kubana isikolo seprimary kosikhobokhobo anda nkaya uyasaziyini ngisibuzele njalo ukuthi okwenze ngafiki kuyini siyacela sicele suse ubuntu wakhe lowo owamfaka kulesi sikolo ongumphathi ngesizame ukuthi sivuse nabanye isikolo sethu siyacela sidlulisele lowo mlayezelo siyacela siphatheke kubi isikolo asisahambi labadala imihlangano ngenxa yokubana abahambelane lo mphathi ake limsuse majazi kathi ofake esincane into kuwe ukubana ungavuli umlomo kuye. Siyabonga, cela leli lizwi lidluliswe ngoba isikolo sesidilikile. Siyatshintshwa ama-uniform, izingwane sezile mzilamzila esingayaziyo thina esikolo sethu. Sisafunda thina sange sibone iy'gwane ezidekorethiwe njalo ezithengiswa ngena lowo mphathi wesikolo. Siyabonga.
Studio 7 ninjani? Hhayi, siyabonga iy'ndaba ezimnandi elisithumelela zona. Hhayi, lo nyaka izani la yazibona lela ukuthi vela ngidobhelutho yezwa vele noma abantu abathumela ama-voice note vele bakhala bonke akula muntu okhomentayo tizani right sonke sikhala ukuthi ayiphume lobe ngawina nje hhayi sayisirojeizeki ngoba vele hlezi isiroba kodwa eqiniseni yona vele ayiwini izani sayisirojeizeki isiqela izeki iyabe isirobhile oba yesecounta ama-vote iyabe isirobhile izani vele ayike iwini kekho isiqiniseko lokho bayisayisirothwe yiyo kuphela izeki hhayi la miyabonga
mphinde futhi emuva mina ivele umuvi khona mphuma elupani ndabuka ngaselupani ku-Fort 1 ngitho la mphosa amabili amathathu nesimo sezimbabwe phakathi nakwe-government sengathi lami ilizwi lami lingaphakama liyefikela phezulu kuzwakale engikukhulumayo lami isicebiso sokuba khona ye hhayi vele ilizwe libonwa ngu-Cotestinswenga Cotestinswenga hhayi babalo hhayi ngapha umuntu uyazigulela ngapha akasilanga kuhle ngapha kodwa wenza ivayolensi sengajiphanga hhayi uCotestinswenga vele nguye futhi emakile mina phakathi kwabantu bonke inkokheli zonke zisezimbabwe ba makena ngiwenza ukuganga kuphela phala ivayolensi yonke le hambe tshaya abantu senzani faka amapholisa itarata zonke nguye uCotestinswenga akulo uyabona umnango wakho yena ngakwakhe engakwenza kodwa vele kunzima ukuthi akwenze ngoba indlebe zamnango wakho adlala izinto eziningi kakhulu elizwe okuthi kalasi isikhathi sokuthi ayenze ivayolensi kumbe ayenze into kodwa ivayolensi lingatshona into icatha mazibabweni ivayolensi yenziwa nguCotestinswenga akulo omunye umuntu oyenza phandle kwakhe nguye ohlanyela abantu banahamba shaya abantu begamula abantu nguye akulo omunye umuntu nguye kuphela my only kuze kuye yenza ibhomba ngo-2017 e-WatchSix nguye futhi angazi ukuthi ukhula mbi ukhule buyela emuva mbi ukhule siya phambili asazi ukuthi kade ukhula njani nalo baba ngamazwi ami mali ngaliphakamisela phezulu eli odiyo ngabonga kakhulu
Studio 7 salibona ninjani nga pho no thina siyaphila ngapha siqhubeke sibonga njalo idemokhrasi yokukhuluma lapha emsakazweni sibonga nina basakazi kodwa ngithi awubafethu asiyekeni ukuxebhana asiyekeni ukuthukana asiyekeni ukuqiniselana ulimi singahlukana ngembono kodwa masingathukani and then mina ngithi phansi ngobandlululo ubandlululwa luyakhe obandlululo lubuyisela isizwe emuva awubelikhalanga awubelishola bona abe lindebele kodwa ukubambana kumqonga no siyabonga kodwa udaba lwami lulana luthi khona eminyakeni eminingi makuzovotwa izano iba nama sponsored fly by night parties azo destabilize split ivote wenzela ukuthi yona isale phambili but this time around things are different umthwakazi emarapi yiyo ezo splitter ivote and then imthwakazi angazi why bengathathi ama supporters kuzano PF benqinele ukuqopha iCCC abantu beCCC bafuna ukwakhilisa lena lifuna ukunqomilisa ama vision ethahlukile kuCCC injongo yokuvusa isizwe kube nenjabulo ezweni lini injongo yokunquma isizwe ngokunquma ilizwe hlukanani leCCC qophana abantu abalahlekile ngale kuzano PF siyabonga
lathi siyabonga lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umongameli Joe Biden izolo uqhubeke ngombiko wakhe wokusola abebandla lama-Republicans esedolobheni le-Wisconsin esithi baletha ingqubela phambili yele Melika emuva. UBiden uqale amazwi la ngolwesibili lapho esethula umbiko wesimo sesizwe i-State of the Union Address. Abebandla lama-Republicans bahoze uBiden lapho esethula amazwi akhe la. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Muzi Ncube.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Simzwile sibile khuluma umongameli uBiden. Umfolo wakhe lo wama Democrats sibile asi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneve ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromote ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ufuna ukuthi be promote ama social issues njengakho konoko ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu evinto ze immigration policies zenezi ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komunye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo so into esesijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes njengoba simzwile umongameli uBiden esitsho ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax so yena se-implement umthetho lo ukuthi ama oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make. Bakhohle ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans mnumzana Kanti.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo.
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi umongameli uBiden nomongameli uTrump behlukana ekuthini umongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana ama hotel akhe lama golf courses akhe yabona le real estate business yakhe konke nje akwenzayo you know he's a multi-billionaire sibili yabona so into the tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibi njengoba bona se-exposwa ukuthi ubebhadala izimali ezintutshwana kangakani ku-tax kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana kwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona.
Lo ke ngumuzi Ncube isizalwane seZimbabwe evela kugabu esilobela osihlala ngapha esigabeni seVirginia ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseIndiana. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Abafundi koBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi. Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa enganqoba uMongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Onivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.